Inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists iZUJ lamhlanje ibe lomhlangano kobulawayo kuxoxwa ngesimo endaweni zabo zokusebenzela lapho okuvele khona ukuba abesifazana basebenza nzima uma kuqathaniswa labesilisa abathola amathuba amahle. Inani lentatheli zindaba zesifazana libikwa liphansi kakhulu njalo zimbalwa ezilezikhundla kuthi noma zilazo azilamandla okwenza izinqumo. Abesifazana abafundela lomsebenzi babika bethwala nzima lapho befika kumankampani okuthapha indaba ngoba bayahlukuluzwa ngabesilisa begcina besiya labo emacansini ukuze baphathwe kuhle. UPamela Shumba, intatheli zindaba yephephandaba leChronicle, ugcizelele lumu.
Silodubo njalo nxa sikhangele ukulinganiswa kwemisebenzi phakathi kwamadoda labafazi. Amadoda yibo abaphethe izikhundla eziphezulu. Okusho ukuthi vele even nxa kusenzwa izinqumo emisebenzini le, izinqumo zakhona ziyabe zingani ziyafithizela omama. Omama abakho in the picture.
UTanaka Mrerwa ofundela ukuthapha indaba eChronicle uthi kuhle ukuba kuhlelwe imithetho enqabela ukuhlukuluzwa kwabesifazana enhlanganisweni zezindaba ngoba yebo bayawufundela umsebenzi ngobunengi emakolitshini kodwa bagcina besiya kwenza eminye imisebenzi ngaphandle kokuthapha indaba.
Ukuthi ade sithi nca ukungayenza ukuthi at least kube lama-policies afakwayo stainly ukuthi ezama ukuthi encedise ama-female journalists lama-upcoming journalists ukuthi bengabi exposed to sexual harassment.
UTalent Gumpo osebenzela iNewsday yena uthe kuhle ukuthi intatheli izindaba zesifazana bazi abakufunayo lapho besiyathapha indaba lemisebenzini ukuze babalekele ukuhlukuluzwa okwazakalayo.
Abantu abangomama abazintatheli kumele bekwazi nxa besiyangena ama-newsrooms balanda ukuyasebenza. Umuntu kahambe ele mindset liyane ukuthi konkhona hayi ngingumuntu ongumama kumele angivumele ukuhlukuluza or ngivumele ama-stereotypes la sekhulunywe ngama-journalists ukuthi e-newsroom abantu ongumama baphatheka so la ubusufika ufalla into those traps.
Unkosikazi Precious Simango, isikhulumi seZimbabwe Republic Police kobulawayo, yena uthi esipholiseni kucacile ukuthuthuka kwabo besiya ezikhundleni zaphezulu ngoba bayaloba imihloliso ethi akufane lakumankampani athapha indaba ukuze inani labesifazana abalezikhundla ekuthapheni indaba likhuphuke.
Nxa kupromothwa abantu siyabhala ama-promotion exams. Nxa ungaphumelela uyahamba ku-second stage ethiwa yi-board interview lapho ozabe ubuzwa imibuzo ehambelana le-rank yakho lomsebenzi wakho.
IZUJ ithi njengenhlanganiso iphakathi kwemizamo yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihlale zisazi indlela zokusebenza kuhle kanye lokuzivikela ekusebenzeni lapho sekulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Lumhlangano weZUJ ubuqhutshwa ngenhloso yokuhlomisa intatheli zindaba ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equity and Safety Training lapho iningi lazo elikhala ngokuthi sekuvamile ukuthi uZulu azihlukumeze kumbe ukuchaywa ngakho ke zidinga ukuvikelwa lapho zithapha indaba. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.